sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, idale le High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso kucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvili bana njalo phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza isicelo sikankosazana Mary Mubayiwa esokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla ukuze amacala akhe athoniswe evela ngekhaya. UMubayiwa ngumkakhe kamsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Constantino Chiwenga, njalo ubotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuzama ukubulala umyeni wakhe kanye lamanye awenkohlakalo. Ababili laba bakhanya sebesehlukana. UMubayiwa ube phambi kwenkundla kamantshi izolo, njalo udaba lwakhe ludluliselwe phambili kumhlaka 14 ngozibandlela. Kubika iphephandaba le-Herald, i-High Court iyo eza kutsho namuhla ukuthi uzaqhubeka evalelwe na eChikurubi Maximum Prison kumbe uzakhululwa. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba umnyaka ka-2019 namuhla ngoba lithi njalo lithi lizaphanga likhohlwe ngawo ngoba ubungumnyaka olukhuni ngenxa yokutshabalala komnotho, ukudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamagesi lamafutha ezimota elizweni. Umnyaka lo ubulendlala embi ehlasele abantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million abadinga ukudla ngokuphuthuma. Abanye bakhala ngokukhwela kwempadalo yabantwana besikolo besithi kabasoze bayenelise ukuhlawulela abantwana ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo. Lanxa uhulumende ehlezi esithi ulenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe, iningi lithi akulabuvelo obuba khona, njalo lithi kubuvilibana phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ziningi izinto ezingathi zibe ludibe ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola kamtini, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-$0.90 kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udibe oluthe lwahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemchova la ikhwele. Ungananzela kathi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho ekuseli engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelela isikhathi eside. Kathesi kuyatshisa, yasuka abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imchovu iyaligedezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5 elize njalo udubo olulokhu luqhubeka ngolwamagesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuye ebusuku ngama-10 kusiya ku-11 ebusuku. Siphinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Uzananzela kwidoda elinjengabobulawayo amanzi alensuku zokuthi abengekho for isithenzi yakuthi nensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolwesibili ntambama. ahamba ngolwesithathu ekuseni abuya ngolwesihlanu ntambama. So ngezinye zendlela ezithi zikhona esikhanye ukuthi uzathi-ke uvulela lo mnyaka olandelayo oka-2020 udubo oluzaba khona ikakhulu udubo lwe-school fees ngoba iindawo eziningi zikhwezile i-school fees zikubo-400 ama-government schools zikubo-500 ukuthi-ke amabhoarding akubo-4000 amanyathaa ama-6000 kusiya khonayo.
Izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo, ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki?
Udubo olukhona vele sohlangane zakhamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenga izinto. Abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu general impuphu oyithole ezitolo njengabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg le ama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona. Ikhona yabo uyayibona emgodweni ukuthi kathi iphuma njani, bona bayebeyithetha ngamsozi kuyekwazi but iyahlangana lawo sebeyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash kodwa besithi bayithenge ngama-50 RTGS yeswayipa. So basically vele udubo sebephakathi kwala bantu, singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela. Ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu, ungananzela into yamagetsi yona le vele izaqhubeka isiya phambili ngoba kade sihlangane le-drought. Ngakuyukuthi imbangele yokuthi vele ungabela amagetsi ukuthi uzambezinto zingathi ikaribha kayila manzi kusho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kadesi vele izulu kalini i-drought isikhangelane layo. So udubo lwamagetsi into ezaqhubeka okwesikhathi eside, phinde sikhangele futhi udubo lwamanzi. Nxa vele izulu lokhu linganjeanga kade ezinoba kukhwamile la okuthi amanzi emadamu kawakho sizaba nodubo oludlula lolwesilalo kathesi ngoba already sesikuwater rationing. So nxa kuzulu lingakananga kusho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationa azakhwela, maybe kuyaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought. Then uhlupho lwemthova ukudula kuzaqhubeka kudula as njengamafutha alokhu elandela interbank rate kusho ukuthi izabe lokhu ikhwela i-fuel every week ayeloku iqanza every week iqanza. Okwezikhulu fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kwenjalo le mali laba abasebenzi abathi bayithole incane kakhulu. Asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile izikhulu fees nokudla lapho emashopu labantwana emabhoarding lakukudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school. Sikhangana ukuthi udubo lolu luzaqhubeka unless mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo joining epirandi i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo ngoba kwakhathesi abantu nakanti imali yethu kabayikhangeli ngelihle elihle.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi u-2019 obungumnyaka onzima kakhulu kunhlangothi zonke zempilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana uTimothy Ngwenya odabuka esilobela osekukudala esebenza eMzansi uthi ibe miningi imizamo yempumelelo kodwa impumela mpu.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu kimi. Ziningi iy'nkinga nama-challenges ebengibhekane nawo emsebenzini. Nginethemba nokuthi u-2020 uzoba ngcono kakhulu kunalo nyaka esiphuma kuwo.
Umnumzana Junior Ngwenya yena ovela eKhezi emaphisa laye uthi bekukomnyama ubambile.
Umnyaka 2019 hey bunzima kakhulu ngoba isimo somnotho hayi besingasihle sibili. Izinto ziyakhwela ngapha, amaphemithi la besilawo beswa renewa athi isikhathi futhi kanjalo ukuphuma. Nxa esephumile njalo aphuma sokulomnyaka owodwa ongasekho osudliwe isikhathi. Sithemba ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono, thandazela futhi lokuthi ilizwe lakidlalo libe ngcono.
Umnumzana Jonathan Mbetso odabuke eBedbridge uthi bekukubi emsebenzini lasemakhaya.
Esikhathini esiningi izinto mazikhuphuke emashophu siyabheka esibayeni ukuthi sibheke noma lingalithokazi noma ijongosi ukuthi uzongenisa liphi ulithengise. Kodwa kulo mnyaka i-drought nayo ibinzima, ingenele kakhulu, uthole ukuthi awusakhona ukungena nasesibayeni. So uthole ukuthi ekuthengeleni ifuyo ukudla nabantu kube kunzima ngoba nazo iy'nkomo zakhona ifuyo zakhona nazo zibe zingasathengiseki.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ngumnyaka ozakhunjulwa ngokuhlukumeza impilo zabaningi.
abangane nomdeni zonke indawo wonke umuntu bezwakala ekhala kakhulu entweni eziphathelane nezimali abanye betholakala ukuthi balahlekelwe imisebenzi abaqhathi bebesekhisa izinsuku zokusebenza into ezifana nalezo nje kubukeke ngathi umnyaka lowo bengathi unzinyana
kanti ke sekubhekwa ku-2020 Umnumzana Dumisani Leya uthi ukulungisa inkinga zeZimbabwe yiso isombululo senhlupho ababhekana lazo emazweni.
Mina isifiso sami somnyaka ozayo 2020 ukuthi sibone njalo ukuvuka ispirit seactivism esike sabalala so ngesikhathi sabo 2005-2007 lapho ekade kuzwakala khona abantu abase diaspora ukuthi bayaphikisa njalo bayawusula bayawugxeka umbuso weZANU-PF olokhu bambile eZimbabwe sokuze kuyi 40 years.
Kanti ke imbongi ungangezwe uthi kungama iziphithiphithi zengxabano lokuhlukumezana e-Afrika jikelele izimo zizaqala ukuba ngcono emazweni kugoqela leZimbabwe. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngu-Benedict Mhlapho.
The sounds and colors of African soil. Why is this animalistic behavior? Slaying and slandering the fish. Scaring for scarce resources.
Sele kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba lechronicle lithi umasipala wakobulawayo semise inhlelo zakhe ezimqoka eziphathisa uZulu ezigoqela ukubuthwa kwezibi lokuhamba kwezimota ezithwala izigulane ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Lanxa kunjalo iphepha ndaba leHerald lona lithi akusela kusilela kwamafutha ezimota elizweni. Iphepha ndaba leli lithi indwendwe ebezibonakala emagalajini elizweni lonke jikelele kazisekho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakaza abathandekayo kunye nabalaleli bonke ku-Studio 7 okhulumayo ngohloniphana umoyo uKindiyese eGoli ngokuzalwa ephuma endaweni yaseNtebe eGwande. Ngithi ngibulise zonke izihlobo zami ngiqala eNtebe abantu bonke abakwaPhindi ngeke ngabaqamba ngamagama emawani nabo bonke nje umuntu ozazi engiwakwaPhindi ngiyambulisa. Ngiye lami ngiyabulisa nakhona le eLupane ebukhweni bami ngiyababulisa khona le siyabonga lapha.
Bonani ku-Studio 7 ngegama lami ngu-Adolf Shaba. Thanda ukufisela umndeni wami nomalumami lapho okuzalwa khona umama ePlumtree lapho engikhulele khona koNdlovu. Ngafisela umnyaka omutsha kuye kubazukulu bami abakobulawayo eLobhengula West labo ngithi umnyaka omuhla ka-2020 phinde ngiye kithi lapho engizalwa khona eMberengwa kwaMataruso lapho kunobaba. Ngimfisela umnyaka omutsha ka-2020 omuhle ogcwele izibusiso. Phinda ngithi umnyaka omutsha kumngane wami uJoseph Chuma okobulawayo engikhulelayo. Ngiyabonga.
Yebo, igama uChriston Mbesi. Thanda ukubingelela izihlobo nabangani nje umnyaka kuphela. Abantu abangihlalanga nabo iChristmas yabo bulisa abakhona basemzansi abanye basekufane abasemzansi babulisa abasekufane ngisekezi hayi bahle kahle ngabomosha fisela umnyaka olishukela 2020 akhuhle isihlobo labangane intozoke sehlukene yabo.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ka-2020. Ngiyethemba lezi zinto eZimbabwe zizobe sezingcono njengoba sibe siphila ngaphansi kokuhlupheka kulomnyaka. Ukudubeka kuze kwafika ngoKhisimusi abantu behlupheka. Mina ngiseJohannesburg, igama nginguRobson Mwale, ngibulisa eNtumbane. ubabami labazukulu bami bonke ngithi bebe lonyaka omutsha omuhle ngibulise lakhona apha eJohannesburg abafowethu nabosisi bami abalapha eJohannesburg ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Hayi, siyaphila basakazi, mina ngubhanda moyo ekulilima West Plumtree komnyama esigabeni kondolwani wathi makhulela wathi nine. Hayi, umnyaka ozayo kuzaba nzima mina ngendlela embona ngakhona ngoba hayi vele lo usuqede nzima sokuthi sithi uzalunga siyabe singazi ukuthi sithi uzalunga ngoba kwenzenjani. Ye, ngoba akulazulu akulamali yindlala. Ye, hayi kunzima kakhulu umnyaka ozayo vele amboni siqhuba kahle sibili kuzaba lokunzima. Uzaba lokunzima kakhulu ngani izulu liyana abantu bebengathembele kulimeni inkomo ziphile. Izulu kalikho akulatshani lakathesi. So la mapolitiki akhona akazwakali. Bathonisa amakhanda nje abadala laba bathi siyalungisa lokhu yonke into isalungiswa. Yonke into from 2017 bathi bayalungisa. Namanje hayi madoda, hayi siyabonga. Yethu imdedele abanye siyabonga. Hayi liziphathe kahle bakithi, sibekezeleni sisebenziseni imibono yokuthi singalikhulula njani lizwe.
Yebo yebo, mthakazi omuhle, ngithanda ukubingelela igama lami ngiawuzehle. Bingelela izihlobo zami zonke, ngabingelela bonke abantu, uChris Gande wonke ngiyabingelela. Umnyaka omutsha ngokubona kwami umehluko awukho ngoba yona iparty ekhona manje yiyo yabe next year. So umehluko khona yakuphuma kuphi ngoba yonke into akona nto etshintshileyo. I-government yabisebenza yekhona manje, so umtshintshi yabukhona asiwuboni nje.
Ngiyabingelela kuStudio 7 okhulumayo uJohn Khumalo ngilana eSouth Africa. Mina into engiyibonayo ngonyaka lo ozoqala, ngibona inhlupheko edlula le ekhona manje ngoba singena kulo nyaka ozayo kungena mvula. Okwamanje akunamvula enayo and then amanzi awekho and isikhathi sona lesi esikusona njengamanje isikhathi semvula. Uma ivula ingane manje kusho khona-ke ukuthi ayisayobuya ine futhi imvula, okuyengikubona ukuthi lokhu ikhona ukuzeletha inhlupheko enkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwamanzi akunakuphila. Amanzi awekho nje zonke indawo. And then futhi okunye engikubonayo ukuthi khona la eSouth Africa la kuzoba nzima kakhulu ngoba nakho nje siyabona ukuthi bayacwila nabo njengayo iZimbabwe leya. Akusenamsebenzi, abelungu abekho nabo bayahamba. Amapulazi lapha kunawo akasalinywa empty lapho bekulinywa khona. Siyabona nje masihamba lana ukuthi hhayi akusenalutho, akusenabelungu. Nalabo imbijane lesisele bayahlaselwa, babulawe, batshontshelwe izifundo. Manje kusho khona-ke ukuthi kuzoba nzima kakhulu unyaka ozayo. Ngiyabonga, angingamoshi isikhathi. Amen.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elithiye amabhomba adubuke abulala abantu abafika phose ikhulu eSomalia ngempelaviki. Uhulumende wakwele Botswana usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zimphathise emkhankasweni wakhe okuvimba ukuzingelwa kwenyamazana zendle ngaphandle komthetho. Isicelo lesi siza ngemva kokubulawa kwabobhejane abalitshumi lantathu kunyanga ezintathu ezedluleyo. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Odinga ukuncintisa emele ibandla eliphikisayo elama-Democrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, uthi ulakho ukukhetha umuntu olilunga lebandla elibusayo elama-Republicans ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden uveze lokhu izolo esemhlanganweni wokudinga usekelo esabelweni se-New Hampshire. Okwamanje umnumzana Biden uncintisana lamanye amalunga ebandla lama-Democrats agoqela umnumzana Bernie Sanders lo nkosikazi Elizabeth Warren bedinga ukumela leli bandla kukhetho luka-2020 ngolwezi. Ozakhethwa phakathi kwabo nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans. Sebuze umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Mina the way ngibona ngakhona, I think uBiden uyapolitika nje la, ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela uzama ukuthi reach out to ama-Republican ukuthi athole abantu abaningi ukuthi bamlandele, ngoba babembona elama-views angabandluliyo aba-Republican. Kodwa ukuthi into engenzeka, well, angeke ngithi it's never, but angiboni ukuthi suke kwenzeka lokhu, ngoba i-politics ze-America zi-polarized kakhulu between ama-Republican nama-Democrats. So angiboni ukuthi angakwenza eqinisweni, but kuma-primary la kungamsiza ukuthi abonakale njengo-leader o-moderate.
Kodwa emizameni yakhe yokuhuga ama-Republicans lapha gasoze aziphazamise yini azixotshele usekelo lwama-Democrats olwebandla lakhe, ngoba maningi ama-Democrats angafuna ukuzwa kukhulunywa ngama-Republicans.
Yiko la nicho khona ukuthi yi-risky ozomele uyabe eyithatha, kodwa kumele sikwazi ukuthi kulabaningi abangama-independents abaphakathi naphakathi kwama-Democrats, and usually yibo okuthiwa ngama-swing voters. So I don't think ukuthi uBiden lapha ucabanga ku-short term la eduze for ama-primary within ibandla lakhe lama-Democrats. I think ucabanga lana long term, mase kuyiwa ku-national vote ma kukuthi vele uyabe sekhethiwe, ngoba ngempela yena uzibona enguye vele ozokhethwa kuma-Democrats, ngoba I think ukhangela ama-polls atshengisa ukuthi hhayi ule-lead enkulu sibili ukuthi kuyathembisa ukuthi nguye ongakhethwa ukuthi amele ama-Democrats.
Wena ubona kusiba nguye yini okhethwayo?
Well, masisiya ngama-polls the way angakhona, kukhanya nguye sibili olidayo kuma-polls amaningi. Kodwa siyazi ukuthi ama-primary wona adecidayo ukuthi ekugcineni, ngoba I think sabona even isikhathi sika-Obama around isikhathi lesi kwakungakacaci ukuthi nguye ongalida, ngoba kwakulabanye ababephambi kwakhe kuma-polls. Kodwa kuthe mase kuyiwa kuma-primary waqala ukuthi athole abantu abaningi abamsekelayo. So okwamanje kubonakala ngathi nguye uBiden, kodwa hayi angeke ngisho ukuthi sekudefinite ukuthi ngempela nguye ozokhethwa ngama-Democrats, kodwa kuyathembisa okwamanje esayidini la.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
Jerusalem, Israel, I'm here. Jerusalem, ikhaya lami.
Lingaba livuka njani kundawana zonke zelizwe eTsholotsho Plum Tree Blawayo KZ eHarare Gwanda nitswile buya nePit Bridge siyalibulisa siyalibingelela siyalithanda lonke ngalo lusuku bakithi okulilanga lokuchina lika 2019 na ngomnyaka onzima mpela ebantwini abanengi. Sibethemba umnyaka ozayo uza kuba ngumnyaka olempumelelo kini lonke. Siyabona laba ku Facebook lapha ababukeleyo, sithanda ukulibonga njalo. Kule kulobani kulopolite ukwakuba maphosa ubukele, siyabonga. Umusa Mazvuko twena babankomo, good morning and happy new year. Lami ngithi mnyaka omutsha Mazvuko. Uyaqhubeka uthi bese ngithi happy new year ku family yakumathema yonke esenkayi kanye nabalaleli be VOA. Ngithi bangene kahle ku 2020. Precious Nyembezi Masuku twena amavuko msakazi. Hayi sesithemba ukuthi 2020 uzoba ngcono provided abaholi bethu bezinuke amakhwapha besikhokele ngokweqiniso. Mandla Joshua Yoram utwena livuka njani msakazi wethu, ngibuka live from South Africa. Siyabonga Mandla, uyaqhubeka uthi siyabonga ngomsebenzi omuhleli wenzayo. Sibusiso Ndlovu indlovu enkulu uthi wena linjani msakazi, happy new year. Inzima impilo kwelakithi, angazi abadedi ngani laba abasiphetheyo, ngoba labo bayabona ukuthi bayehluleka. Bekiwe Spanda uthi wena siyabonga msakazi, sivuka live siseTsholotsho komswikana. Kunjani Tsholotsho Spanda? Queensman Amadongo tilivuka njani basakazi, libe lomnyaka omuhle. Mthandeni Mkondisi Chibale uthi wena vuka njani Nkomo, hayi ngiyavuka emlaleli. Nkosimazi uthi wena baba Nkomo, amavuka ngosuku lokugcina ku 2019. Baba Nkomo, mna inkulumo yami iqonde nta kubaba uGawule, ngimzwe ekhuluma izolo. Baba Gawule, sicela ukuthi uma wena udlile wasutha uyekele ukukhuluma into engasiqiniso. Nkululeko Nkusta uthi wena yiyo eyokuhlukanisa unyaka lentunga. Yebo kunjalo. Thembani Jiyane, morning Komo, ngibuka ngise Homestead ematopo. Master KG hamba nomcebo ngengoma emnandi, besigqibela ke uhlelo lwalamhlanje ingoma ethi Jerusalem. Singakehlukani sikhangele bezihamba phambili. Itale le High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambi sokucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvili bananjalo phambili. Kwanelo kwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-past 7 na Mina lani astivaneni kusasa mhlaka 1 emnyakeni omutsha brand new. Olivalelisayo kwamanje ngontungameli inkomo. Itshone kuhle.